soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Sanga na kwezekuse ni mtuagazi ngolesi tatu msaka 2 kumbimbito 2022 ikama nguntunga milinku mo ezi hamba pambili.
When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. They keep moving, and the cost, the threats to America and America to the world keeps rising.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usemise ukuphapha kwendiza mchina zakwele Russia phezu kweMelika okuyindlela yokwengeza izijeziso zenotho esezeteswe iRussia iMelika phezu kokuhlasela kwayo ele Ukraine.
Siyakusola in strongest terms ngoba ngilesintu akunjalo.
Ibandla leCitizens Coalition for Change lisola ukuhlaselwa lokuhlukuluzwa kwemoli yelunga lalo uMboneni Ncube, yena obulawe ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF eKwekweni ngesonto. IZimbabwe Human Rights Commission isixwayise abezombusazwe ukuthi bachiyane lohlakela, njalo ithi amapolisa kumele alondoloze umthetho engathathi hlangothi ehlonipha amalungelo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usemise ukuphapha kwendiza mchina zakwele Russia phezu kwelizwe leMelika okuyikwengeza izijeziso zenotho esezeteswe iRussia iMelika phezu kokuhlasela kwayo ele Ukraine. UBiden wazise ngalelinyathelo kuhola elisanda kwedlula esethula amazwi akhe aqakathekileyo amayelana ngomumo wesizwe, iState of the Union Address. UBiden uthe njalo uhulumende wakhe uzimisele ukulwisana lokugugudeka komnotho osokuhlasele leli lizwe kwabangela ukukhwela kwentengo yempahla lokudla ezitolo. UChris Gande weStudio 7 usipha lolu daba.
Umongameli Biden engakethuli amazwi akhe uqale ngokuncoma omele ele Ukraine kwele Melika unkosikazi Oksana Makarova obesedaleleli esithi ilizwe leMelika lizakuma lozulu ele Ukraine. Amalunga aleli dale abalisa awamademocrats konke lawamarepublicans avungama eqakeza. UBiden usole uPutin wakwele Russia esithi ukubambana okwenziwe ngamazwe amaningi omhlaba jikelele esola ele Russia le migoqo ethethwe ngamazwe la abalisa ele Melika kutshengisa ukuthi uPutin wehlulekile ukwehlukanisa amazwe kodwa wabambanisa ngamandla ngenxa yokuhlasela ele Ukraine.
Throughout our history, we've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. They keep moving, and the cost, the threats to America and America to the world keeps rising.
UBiden ulandise ngemizamo yakhe yokuvuselela umnotho welizwe esithi umthetho wakhe wezemithelo wanceda kakhulu abampofu. Kulo wafakwa nguhulumende wedluleyo esithi lo waphathisa ingcosana nje yabantu abavele bele mali enengi. UBiden uthe uzajezisa amankampani azakhweza intengo yempahla lokudla ezitolo mahlayana efuna nje ukuthola inzuzo.
We meet tonight in an America that has lived through two of the hardest years this nation has ever faced. The pandemic has been punishing, and so many families are living paycheck to paycheck, struggling to keep up with the rising cost of food, gas, housing, and so much more.
UBiden uthe uhulumende wakhe usesungula imisebenzi eminingi kungakhathalekile lokuthi ilizwe lomhlaba jikelele uphakathi kobhubhane lweCOVID-19.
That's one of the first things I did as president was fight to pass the American Rescue Plan because people were hurting. We needed to act and we did.
Ukuhlaziya amazwi kaBiden sicoce locubungula ezombusazwe uMnumzana Dan Moyo.
Imisebenzi emitsha ecreatiweyo over 500,000 jobs. So angivumelani mina lokuthi umnotho weAmerica uyawa. Engingakutsho ukuthi ngiyakubona kusenzeka ukuthi intengo zezinto nje ezifana lepetrol, lokudla, lezi zinto ezinjalo, intengo yakhona isikhuphukile kakhulu. Ende kodwa inflation le siyazi ukuthi ikhozwa yi-supply chain shortage.
Ngimele iStudio 7 ngoChris Gande ngise-Washington DC.
Ukuhlaziya amazwi kamongameli Biden sixoxe lencwethi kwezombusazwe uMnumzana Tim Moringa.
Yes, he's really State of the Union address yenzwe ngupresident umongameli welizwe Biden lapha. Hayi, into aqakathekile ayikhulumileyo is ukuthi i-United States lama Western nations, i-NATO yonke babambene ukuthi bakhiphe lokho okwenzakalayo e-Ukraine okwenziwa ngumnumzana Putin ukuthi bayekele ukuhamba bayethatha ilizwe labanye ngamandla. Sibonile u-President Biden ekhuluma echuchisa abantu bonke be-Ukraine ebanika le encouragement ukuthi i-United States layo is behind them all the way because sibanika i-support financially le military equipment. Engubonayo okuqakathekileyo lapha is ukuthi one thing that has happened is in NATO the United States have come together stronger and bafake ama sanctions to ama oligarch e-Russia wonke and then bakhipha ama bank from the SWIFT system le letha ukuthi abantu badile in private business all over the world. Bafreeza ama assets wonke e-Russia bathe 630 billion war chest ukuthi bayebhadlanaza i-Ukraine. Ukhulume ngendaba yokuthi abantu abanjengoPutin or ama dictators they will never stop ma abantu bengarespondi force by force.
Ungathi kuyini okuqakathekileyo okumayelana ngomnotho akukhulumileyo?
Umongameli welizwe uthe yena kuqakathekile ukuthi ama company or ama corporation afake ama cost abo phansi. Hiko okukhoza khona i-inflation. Wathi yena ukubhadala izisebenzi imali encinci is not the answer, but ukuthi baphenduse wonke ama manufacturing plants ayesehambe overseas.
UMnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selisole ukuhlukuluzwa kwamalunga emuli yomsekeli walo uMnumzana Mboneni Ncube, yena obulawe ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF yekwekwe ngesonto. Udadewabo kamufi uJudith Ncube utshele iStudio 7 ukuthi bathe bebuthene esililweni izolo bahlaselwa ngabesilisa abacatshangelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO baxotsha abantu bonke endlini okugoqela umfelokazi besithi yibo asebekhokhela uhlelo lokubekwa kukaNcube njalo besithi sebethatha isidumbu sakhe. Le yinto esolwe kakhulu ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le TCCC lona elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa umnumzana Felix Magalela Mafaspanda esithi leli lihlaso
sitanisa kakhulu ukuthi abantu abafelwe yisithanda sabo ngumntanabo ukubuya bonabo futhi abacabangela ukuthi yibo abenze inkwenenkeme njalo sebezihlukuluza isidumbu yikho ke thina njengebandla ke i-CCC siyakusola in strongest terms ngoba ngitsho lesintu akunjalo sifanele sikhalelane amapholisa lomthetho lawo edlala indima yawo sibona ngani sebefuna ukufihla ubufakazi be-postmortem ngoba sebefuna ukutshontsha isidumbu bahambe naso lapho abangasifihla khona kwenzele ukuthi ubufakazi bungasatholwa kuhle ngumthethwandaba.
Lithini ngendlela uhulumende aphathe ngayo udaba lokubulawa kukaNcube ikakhulu iZimbabwe Human Rights Commission kanye leNational Peace and Reconciliation Commission?
Kujayelekile ukuthi abantu abakhethwa besiyasebenza kuma-independent commissions njenge-Human Rights and Peace Reconciliation namanye ama-democratic independent commissions kukhethwa izikhothamakhe ngoba siyakubona ukuthi iParliament iyakwenza ama-interviews umongameli sephiwa ithuba lokukhetha abantu labo abakhethwe iParliament njalo sibe mbali ukuthi uma kule dictatorship kule nkando kayiphikiswa bonke labo abasebenza kuhulumende basebenza bevikela impilo yabo. Into esingani siyayibona akula independent commissions eZimbabwe as long as izami isabusa njalo sibona ngani izanu sitsheliwe ngama-CIO ukuthi bazaluza i-by-election baphinde baluze i-2023 national elections sebefuna ukuthi benze udlame kwenzela ukuthi ba-declare state of emergency bahle bavale ama-elections ngoba sasiyakhumbula umonzoro alomnankagwa bangani balesivumelano ukuthi benze i-GNU.
Ngomgqibelo uChamisa uzaba lo mhlangano kobulawayo ofana lalo abelawo eKwekwe lapho kubulawe khona umsekeli wenu. Liza bavikela njani abantu bakobulawayo?
Umsebenzi wokuvikela uzulu ngamapholisa constitutional kodwa sivunyelwe njalo yi-constitution ukuthi i-self-defense ungabona susekhoneni lawe uvunyelwe ukuzivikela. Asifuni imbali yokubulalana ngoba singabantu banye singaze sihlukane ngombono wepolitics kodwa singamaZimbabweans, one nation, one people.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla likamnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change. Kusenjalo kulabasolwa abahlanu abamiswe emthethwandaba kamantshi izolo beseteswa icala lokubulala uNcube kanye lokubangela udlakela. Amapholisa ayebophe abantu abalitshumi lasithupha kodwa abanye bakhululwe kungelacala abalethesiweyo. Sehlulekile ukukhuluma lomkhulu wabacuphi umnumzana Isaac Moyo. Ikhomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission isixwayise abezombusazwe ukuthi bachiyane lokuphehla udlakela. Kumbiko ewethu leizolo likhomishini ithe ikhathazekile kakhulu ngodlakela osolumemetheka kulezinsuku ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections. Lumbiko uza ngemva kodlakela oluqhamuke emhlanganweni oqhutshwe ngumkhokheli we-Citizens Coalition for Change. Umnumzana Nelson Chamisa ekwekwe ngesonto lapho okufe khona umlandeli webandla lakhe umnumzana Mboneni Ncube ngemva kokugwazwa ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF. Kodwa njenge Peace and Reconciliation Commission ethule owayo umbiko kuthange layo isola uhlakela, iZimbabwe Human Rights Commission ayizange ikhulume ngokubulawa kukaNcube. Ixwayise amapholisa ukuthi elondoloze umthetho engathathi hlangothi njalo ehloniphe amalungelo kaZulu. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Dube.
Nxa ngikhangela amakhomishini lawa ngendlela ayithula ngawo udaba lolu olodlakela olugcine lusenza ukuthi sibone omunye echiywa ngomphefumulo wakhe, kuyinto eqakatheke kakhulu ukuthi udlakela alukhulunywe njengokuba lunjalo ukuthi alulunganga njalo libuyisele ilizwe lethu emuva njalo lisilethela izinto ezimbi phakathi kwesizwe sabantu baseZimbabwe. Njalo akukula nto enhle eyake yahlonywa esuka phakathi kodlakela. Amakhomishini leyo kade kuqakathekile ukuthi bakubeke kube mgceke. Engazi ukuthi okunye mhlawumbe osukusuke kwenze ukuthi bagcine mhlawumbe bengathi abagxeki ukuthi ngibani oyenzeni, babe sebekhangelela ukuthi kungenxa yokuthi izinto elizweni lakithi eZimbabwe uhlupho lapho lukhona ukuthi kwesinye isikhathi noma ungaze uyibone inkomo iseqa umgwaqo uyibone ukuthi le nkomo leyi ungabe uyadinga umnikazi ayithinta ayibuyisele esibayeni ukwenzela ukuthi ingazi ichayize izimoto emgwaqweni. Omunye umuntu usengajika athi into eyikhulumayo is political motivated. So engibona ngathi basuke babona ngathi bengagcina sebengathi sebechaza ukuthi mhlawumbe ngabantu bakaChamisa bejawe ngabantu bezana uPF, mhlawumbe kuyabe sekungathi they entrenching themselves edabweni bezepolitiki ukathi bona bengabameli abalwela amalungelo oluntu.
I-Human Rights Commission Dube ixwayise abezombusazwe ukuthi bachiyane lokuphehla udlakela. Okungamazwi aza ngesikhathi uChiwenga echothozwa ngabanengi phezu kwenkulumo yakhe yokuthi ibandla likaChamisa liyintwala ezacholwa yiZanu PF. Isingathi likhomishini ikhuluma kanye ngoChiwenga lapha yini kumbe bayahlanganisa loChamisa njengoba abezanu labo bekhala ngokuthi uChamisa laye uphehla udlakela.
Inkulumo le ibikhangeliswe kakhulu kibo abakhokheli abezombusazwe ikakhulukazi laphana umnumzana uChiwenga kanye nomnumzana uNelson Chamisa ukuthi inkulumo lezi abazikhulumayo nxa ziyathontela kubalandeli babo ziba lomthelela omubi kakhulu ophehla udlame olugcina lusenza ukuthi abantu balahlekelwe ngumphefumulo. Kade bekhuza nxa zonke zombili eseziye zabandakanyeka endabeni zodlame njengoba sikhuluma kukakhesi ukuthi abanye sebechayiwe abanye bayathembisa labo ukuthi bazotshaya. Kukathi ilizwe alikaze lahlala lanzinza ngendlela efaneleyo nxa kukuthi abantu behlala njalo nje bethembisa izikhali. Ilizwe leZimbabwe lilizwe esikhangele ukuthi lilizwe elabantu abafundileyo kakhulu, abantu abakwanisa ukusebenzisa i-common sense, abantu abanga-opti for izinto ezile-violence. Indaba ye-violence yindaba esetshenziswa izidlova izwe ezigcine zi-decide ukuthi zisebenzise into ehlanganisa i-violence engasiyakhiyo esidilizayo.
Umnumzana Difa Dube uhlaziya ezombusazwe. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi umtshutshisi omkhulu kahulumende umnumzana Gumbira iwoti usetshiye umsebenzi ngoba ubengezwa kuhle. Kodwa linkundla ithi njalo abazi ngokwenzakalayo bathi uwoti engaba etshiswe umsebenzi ngoba ubengasafunakali. Ichronicle ithi kulabafundi beZimbabwe abalikhulu lamashumi amadose amabili 118 asebenqediswe ngohulumende ukubalekela impi yakwele Ukraine vaya pepela emazweni agoqela iRomania, Hungary, Slovakia kanye lePoland. Leli phephandaba lithi abafundi laba bazaphindela eZimbabwe kusikhatshana esilandelayo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani ku studio 7 divuka njani? Hayi, namhlanje ngizibulisele kuphela abasebenzi bethu esabaqhatshwa besithwele izindaba zethu. Sizizwa sokuzonke ngesikhathi esifaneleyo ukuthi hayi bengakhathali bephethela phana uyabe bayedidiyela uhlelo lonke uvo ndebele ubaba laphana umdidiyeli wehlelo bese ngibulisa lo Ntunga Nkomo Ntunga Mili Nkomo no Chris Gandhi laphana lo sithandekile emhlanga bese ngibulisa futhi no Ezra Chisa Swanda sibambele Chisa Ezra lapho mdawini Thuso Khumalo sibambeni madoda mlondolozi Ndlovu na Albert Ncube Gift Dube hayi siyabonga kulabo mama bathabile umasuku laphana la Astensia Ndlovu lo Mavis Gama lo mama laphana wakotembe lo mama wakwa Jeremia lawe Kelvin Moyo hayi sibambeni madoda bese sidlula laphana siya ku Difa Dube hayi sibambeni laphana oyifidlela Ncube labombuso ofuzwayo Ambrose Sibindi Dingizulu Macaphuli lawe Rejoy Ngwenya sibambeni madoda sibese sifike zemidlalo laphana singakatholi kahle sizwane ukuthi FIFA iba suspendile manje angazi alikasitsheli kahle laphana Josepha Njanji nawe Mqondisi Dube sale sitshele bakithi ukuthi uhamba njani kwezemidlalo ngiyabonga
kwaleso kubuya njalo ngiphinde ekuqakeni odiwa ngesikhathi esifishane okunye onto esifanele sizwisise ukuthi esinye isikhathi nasikhuluma ngento esemthubeni sokungathi sikhuluma ngumuntu womngcwele ngoba nangasisho onto esemashwaneni nabantu esemashwaneni nabahlukene ngemhlobo yabo bayazazi nibahlukane kanjani asebantu esemathubeni siyabazi sihlukane ngemhlobo ekhona emathubeni semasikhalela ukuthi akubuze umuntu okhona emashwaneni ake kushintshe khona emashwaneni bebuse omunye labo abazamkhetha kona nathi ngabe emathubeni emhlobeni yonke le khona amandebeli amaenda amasuthu amatonga amaxhosa wonke le mhlobo ekhona amana amakhoyiseni wonke le mhlobo ekhona one of them ayisimbona la ekuposition enamandla ezabelweni zamathebula yibe nje sikhalelayo asikhalele umuntu asihlukanise umuntu umuntu nomuntu kakhululeke endaweni yakhe abantu nje sicela bazoyisibe khona lapho ukuthi umuntu nomuntu kakhululeke endaweni yakhe manje sicela amazwe yini sikhutshwa yini ungabheka ukuthi endaweni zethu imisebenzi ethathela amashumi noma imali ingekho kungabe siyasebenza three endaweni singabe le ndlela futhi okuyimpho indawo zethu sizithuthukise okwemnotho yazo indawo zethu
salibonani lonke salibonani kustudio 7 kanye labasakazi kanye labalaleli igama lami nguThayi Ndlovu ngithi phambili lobani luchamisa kulizwe leZimbabwe chamisa abantu bahlale kahle eZimbabwe sibuyele ekhaya siyehlala kahle
Gandhi labalaleli labasakazi bonke bungakhulu ukudlulisa imilayezo kubantu bakhona abantu abasesemuva laphana esibhekelele ukuthi ngabe bengavuleka amehlo lendlebe zizwe zibone ukuthi ilizwe limi njani akula enye iphathi ezaletha ukuhlala kahle beside izapho Opa wonke amaphathi azaletha ukuthula but welcome to emalini yonke into kuzoba iberali checki ngoba izikhiye zemali yeZimbabwe ziphethwe yizapho ngoba imali yeZimbabwe iyasayinwa ngegama likaJoshua Kabuko Nkomo okuyikuthi ikhanda layo elisemalini okufanele libe lapho ngelikamqabu kutaswa umgabi wanqabela ukuthi ingene leyo mali wayenza amaburial check naye kodwa akhe ayengcono ngoba wayekwanisa ukulawula abantu bakhe emhlabeni. So yikho kuyenza futhi ukuthi ulungelo loluntu eZimbabwe lukhanye futhi lusiya phambili ngokuncindezela ulungelo loluntu. Votela izaphu uthole ukuhlala okugcilekayo okunesineke.
Siyabonga, siyabonga msakazi ukuthola ithuba lokuthi lathi sitsho okuyimbonyanyana wethu. Mina ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi le indawo akulambono olahlwayo, akulambono obekwayo, yonke nje imbono mihle. Okuqakathekileyo kukho konke ma-opposition yikungathethisi, yikuthi unganyanya isigqoko somunye umuntu khonele eceleni uhlanze uthule, uzama ukuthi uhlanelayo wahlanza. Isicelo sami lesi, ukuthethisa kayisikho ukukhupha umuntu evotini kuma ufaka umuntu omfuna evotini. Lingananzelela siba lama-spoiled paper amaningi kakhulu, sendlale kuphole nge-ajenti ekuvotiseni since yaqalisa i-opposition. Umuntu uyavotela umuntu omfunayo afake u-ex wakhe, ngithi uxa athi kulo angamfuniyo abhale inhlamba phezu kwakhe. Iphepha lase libiza ukuthi spoiled paper. Umuntu oyimbulu ukhishwa ngoxa kuphela. Uxa wakho uqakathele kwedlula ukuvula umlomo. Asifakeni uxa sithuke, sikhiphe umuntu esingamfuniyo, sifake umuntu esimfunayo ngoxazi. Lingathethisi imbatho yomunye, lingathethisi ibandla lomunye. Khuluma ngokwakho, ungakhulumi ngokwakho makhelwane. Siyazi enyama endlovu lapho into elithenjisiwe futhi lesathiswa inkulu thina uyasingamaqhawe sangena kusesenzima la. And uChamisa uyalikhulula lezi lizwe, uyafuna awufuni lo nyaka Chamisa chethe. Mina engikhulumayo angazi abangazi bangazi ngiseavuka ngumama oyisikhulu.
Sanibonana emsakazweni Studio 7, siyaqhika ngani ngathi ngayibamba kanjalo. Siyabonga, ngithanda ukubonga kakhulu abantu bakithi ngathi sengathi babona ukukhanya nge-CCC ukuthi leli bandlela ukukholwa nguNelson Chamisa ma wonke bengakwazi ukuthi barejiste bambe ukuvota bazalibona ushentsho ngoba izandla zikaChamisa ziyabonisa ukuthi zimsulwa, akazange ayichithe ngisho igazi. So uma sonke singamxhaswa sibone ukuthi siyophelelaphi, izanu phiyofu lesingakwazi ukuthi sesiyikhiphe njengoba iminyaka engaka abantu abithi hlupheka ukuhlukumezeka zonke labakhona. Sabonga kakhulu sabambisana sonke sibe munye sihambe sonke ngokuningi siyovotela i-CCC. I think uchange lungabakhona. Siyabonga ngosidumbo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Siziphethe ngezivela kwamanye amazwe. I-AP ithi iPhalamende yakwe-Libya ivotile izolo yaphasisa uhulumende ozaphatha intambo okwesikhatshana okulinyathelo elilakho ukubangela ukuthi amanye amacele alwisanayo kulelo lizwe abumbe uhulumende bawo abazimeleyo. I-Voice of America ithi abafundi bakweleGhana abedlula amakhulu amahlanu 500 ekade befunda kwele-Ukraine sebephindele elizweni labo ngemva kokuhlengwa kulandela ukuqhamuka kwempi kwele-Ukraine. Sikhangele ebezihamba phambili. Ivandla le-Citizens Coalition for Change lisola ukuhlaselwa lokuhlukuluzwa kwemoli yelunga lalo uMboneni Ncube, yena obulawe ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF eKwekwe ngesonto. Abacatshangelwa ukuthi ngama-CIO baxotshe imuli yakhe endlini izolo bathi sebethatha lesidumbu sakhe. IZimbabwe Human Rights Commission isixwayise abezombusazwe ukuthi bachiyane lohlakela njalo ithi amapolisa kumele alondoloze umthetho engathathi hlangothi ehlonipha amalungelo kazulu. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden wethule umbiko wakhe obalulekileyo owe-State of the Union kumahola asanda kwedlula lapho asole khona ukuhlaselwa kwe-Ukraine yiRussia njalo wathembisa isizalwane selizwe lakhe ukuthi uhulumende wakhe uqhuba inhlelo zokuqinisa umnotho. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30 yimi uNtungameli Nkomo.